Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla, iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ibandla leZanu PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abasola kakhulu abakwenza ibutho lingakagenquli umuyi uRobert Mugabe balelungelo lokubuyela kubandla leli. Oke waba ngumongameli weleMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Iqula leCommonwealth eliwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo ngoba selenelise ukugcwalisa okunye okwakumele likwenze ukuze lamukelwe inhlanganiso le. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Louis Franceschi okhokhela iqula leli utshele intatheli zindaba yeHarare namhla ukuba bakhulume lomongameli Mnangagwa, abamabandla aphikisayo, abezokholo labenhlanganiso ezizimeleyo ngokubuyela kwele Zimbabwe kumanyanolo.
Yes, Zimbabwe and the people of Zimbabwe wants to be part in the Commonwealth and should be part of the Commonwealth.
Uthi kulesi nqumo senhlanganiso yeCommonwealth esomnyaka ka-2013 esaphawulwa eKampala esilawula lokho okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze lingene kulumanyano yesithi isisekelo sombuso weZimbabwe silawula okuningi ukuhambelana nesinqumo lesi.
Concludes with a report that is circulated to heads of state, heads of government. Heads of government have a period of time that is not so long. It's actually usually 30 days or something like that to give consensus. And then after that, the country is invited to make a formal application. And after that, the admission.
Uqhubeke esithi okuningi abakuthole kuhambo lwabo namhla ukusibanga sakuqala salokhu abafuna ukukwenza ukuze le Zimbabwe libuyele kuCommonwealth. Uthi kulezi gaba ezine okumele zilandelwe ukuze le Zimbabwe lingene kulumanyano. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi kuqakathekile ukuba le Zimbabwe libuyele kunhlanganiso le.
Excellency, in the updates provided by myself and colleague ministers, you are appraised of the significant strides government has made in enhancing civil and political rights of citizens through the alignment of laws to the constitution with statutes relating to human rights given priority in that process.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, utshele iqula le-Commonwealth ukuba kumele kukhitshwe emajele ababotshiweyo abafana labemthwakazi Republic Party lo mmeli wezengeza West uJob Skhala. Uthi uvumelana lokuba ele Zimbabwe libuyele kuCommonwealth.
This is why we continue to speak to ZANU-PF, to our colleagues across the political divide, to also respect the need for good governance, the need for respecting their competitors, the need for respecting citizens, so that we are able to start building bridges.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga laye okubandla le-CCC.
Abonisa ukuthi umumo okhona esizweni, kodwa nje sithe ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth, iZimbabwe yaphuma kuyisinqumo esaphuma kuZANU-PF, ikwakungayisiso sinqumo esavela ebantwini. Njengebandla sibona ukuthi ukuphuma kweZimbabwe kuCommonwealth ku-affecte abantu abaningi kakhulu, singakhangela even abantu jikelele, abantwana abafuna ukuyafunda emazweni nalawo kuyabayinqabela.
Ele Zimbabwe lasuswa kunhlanganiso yeCommonwealth wayengumongameli umuyi uRobert Mugabe owakuthiwa wephula ilungelo loluntu njalo uhulumende wakhe uqhuba ukhetho olungaqedakaliyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ibandla leZANU-PF lithi usikhwica mfundo Jonathan Moyo lomnumzana Patrick Joao abacela ukuxolelwa libandla leli kulandela ukudlelana kwabo lamabandla aphikisayo bekucelele Generation 40 kubandla elibusayo bayakwazi okumele bakwenze uma befisa ukubuyela kulo. Umoyo lo Joao balobe incwadi ejulileyo izolo bexolisa ngaba kwenza ngesikhathi kusabusa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owagenqulwa libutho iGeneration 40 isekela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe owayefisa ukuthi kungene umuntu amsekelayo esikhundleni sikaMugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemibiko webandla leZANU-PF, umnumzana Tafazi kwaMgwadi, uthi bayalincoma kakhulu inyathelo elithethwe ngababili laba kanye lesibindi sokuthi balobe incwadi bexolisa kulokho kuhlamuka abakwenzayo. Uthi kumele benze konke okufunakalayo uma befisa ukubuyela kubandla elibusayo.
I find it very difficult to suggest that the party might have a decision to take because the letter is not addressed to anyone per se or anyone in authority who is in a position to cause for a deliberation of their case.
Umgwadi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu bonke abaphumayo labafisa ukungena kubandla leZANU-PF ukuthi bebuye ngobunengi babo.
But that must be on the basis of genuinity and that will allow the party to grow as we move towards 2023.
Esinye isiphathamandla ebandleni leZANU-PF leli umnumzana Joseph Chuma upha umbono wakhe laye phezu kwalolu daba.
Inhlanganiso yeZANU-PF inhlanganiso evumela umdonke isikhwama esikwana wonke umuntu ofuna ukungena phakathi waso akudumale phakathi ngoba kwesisikhathi ungaphuma phandle kusuka kuqande kubethe umoya ongajayelekanga. Hayi, kuhle kakhulu okwenziwe ngamadola ayo, siyakuncoma kakhulu njalo sithi kona siyamukela ubana bazabuya sisebenze kuhle enhlelweni zonke ezeZANU-PF njengoba nje silibandla elivuleke umngqondo, ibandla elifuna ukwenza lokho kodwa ngesiNgisi i-engagement le-re-engagement.
Umoyo uJoao lomnumzana Xavier Kasukwere babaleka eZimbabwe sebegonjolozelwe libutho elalisithi benza okungekho emthethweni. Abanye babo ababekucele le G40 bagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Kukhanya engani babefisa ukuba umnumzana Sydney Sekeramai angene esikhundleni sikaMgabe owayesekhulile. Abanye abaphikisayo bathi kulungile okwenziwe ngumoyo loJoao, kube labanye abakusolayo lokhu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uthi balelungelo lokwenza abakufunayo.
Ngoba phela siyafundiswa ngabazali ukuthi umbuso ngamazolo, ungathi ubusa uphatha abanye abantu kungani izinyamazana. Kusasa kuzabuya uFaro ongazi uJoseph, uzagcina la ususidla imbuya ngoluthi. Hayi, Jonathan loJoao, siyabafisela inhlanhla njalo balelungelo ukusikhethela amaphathi lamachecha abawafunayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe uthi akwaziwa ukuba abantu laba baxolisa kubani.
Nxa umuntu eyindoda ephambanisile kodwa eyenze into eqondileyo akudingi ukuthi axolise. Baxolisa ngoba baphambanisana, kabaphambanisanga lutho. Ngoba uhulumeni kaRobert Mugabe wakhithwa ngudlakela. So utshengisela ukuthi ngesikhiwa ngabana ama-principles. Singazi ukuthi okwakhathesi sesimelele khona ukuzwa ukuthi hayi bazabizwa, kube lidile elikhulu sebetshengise ukuthi ngabala mgogodla.
Umnumzana Ashley Funye eyinye njalo ingcwethi kwezombusazwe uthi akuqakathekanga okucelwa ngumoyo loJoao.
Siyakubona ukuthi abalani le national governance, that's why bona baphuma besithi babona i-violence, babona ama-violations of human rights, benotha izinto esazivela sikhuluma ngazo. Kodwa namhla siyebuyela, but thina sithi akula nto etshintshileyo in terms of governance. Actually izinto sezikhulile, sezi-escalatile, ama-price ama-commodities kuyadura, akusela ndlela kahle eZimbabwe.
Kuthi umnumzana Michael Mpala ohlala eHarare uthi ukwenza kwababili laba kuyindlela nje yokuzwisa ubuhlungu umkhokheli we-CCC.
Ngoba singakhanyela inyanga eziphelileyo lezi, laba bantu bengani abahlangani laye, abazwanani ezintweni ade bezenza, bengani bayahlaselana njalo bayathethisana kumbe bayasolana ku-Twitter. So lapha ngezinye indlela zokumtshengisa ukuthi yena abalandaba laye, kumbe bafuna ukumtshengisa ukuthi iphathi yakhe entsha i-CCC ayifomayo ayisoze iye ndawo. Ngezinye indlela bafuna ukuyikripla, sebefuna ukuyiqeda sibili ukuthi iphele iphathi le.
Akwaziwa ukuba uKasukuwere uzacela laye uxolo kubandla elalifuna ukumsusela amanqe. Kwaba lokuxokozela okumangalisayo ngesikhathi uMgabe esuswa esikhundleni libutho ngomnyaka 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa njalo edinga ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. UTrump ube ngumongameli kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma esikhundleni lesinyakenye ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Kumbiko awethule izolo esemzini wakhe eFlorida, uTrump uthe uzulu weMelika kumele amvotele abuyele embusweni ukuze ahlenge ilizwe leMelika lona athi selibulewe ngumongameli Biden. Uthe ukudula kwempahla ezitolo kuveza sobala ukuthi uBiden uyehluleka umsebenzi. Akukhani ukuthi abebandla likaTrump elama-Republicans bazamvumela yini ukuthi abe nguye oncintisa emelele libandla. Kulabanye njalo abebandla lakhe ababikwa befuna ukuncintisa abafana losiba lukhulu weFlorida umnumzana Ron DeSantis. Abanye bathi abasamfuni uTrump ngoba esehlukanisa uZulu ngenkulumo elenzondo, kuthi abanye bayamsekela kakhulu. Umongameli Biden yena akakatsho ukuthi uzancintisa na kukhetho lolu. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lolandela okwenzakala eMelika umnumzana Simbarashe Nembaware.
Indaba kaTrump yethusa njalo iyachaza njalo ikabili indaba le. Ichaza ngokuthi ke azabe sibone umuntu othengwe nje ukhetho kumbe othethe ephumile wamongameli ephendi kanjalo esithi ufuna ukuncintisa. I think lokhu kwenzakala kuphela e-Israel, kodwa bekuza uNetanyahu uyaphuma ngingaphuma ngena. But America sabe sekuqala lokho. Then kwethuse ngokuthi-ke sizibuza imbuzo yokuthi kuyini uTrump abone ngani akazange wenelisa uku-achieve ukukwenza ngesikhathi engumongameli. Abone ngani engaphithuba lesibili angakwenza.
Abebandla lakhe lama-Republicans ubona bemvumela yini, ngoba kulabanye abafana lo DeSantis weFlorida labanye nje abakhanya beloyisa befisa ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Nxa sikhangela okwenzakaleyo kukhetho olufanda ngodlula lolu ama-midterm elections, abantu akade besekelwa nguye uTrump ama-handpicked choices akhe banqotshiwe kukhetho lolu. Okubonisa ukuthi-ke uTrump ngani ebandleni lakhe akalasekelo olweneleyo, okutshengisa ukuthi mhlawumbe ubangeke lavuma ukuthi kube ngunjalo oluthungamela nxa kusiya ekhethweni. Kodwa-ke uTrump njengosomabhizinisi ohlakaniphileyo okhaliphileyo njalo oliqili ubone kufanele ukuthi ahlakhulume khathesi ukuthi kukhetho oluzayo yini engizamela ibandla lethu. Okwenza ukuthi-ke abanye abafisayo behle bedede lemuva beqalise ukuzidawutha like ukubona ukuthi kodwa mina nginezayini ukuncintisana lo muntu ongangoTrump. So i-strategy asesifakile. Sizabona-ke ngokuya kwamalanga ukuthi lona iqembu lakhe lizavuma yini ukuthi-ke uTrump alithungamele. Sikhumbule ukuthi uTrump ngumuntu olamacala amaningi, olamacala ambindileyo ema-court lapha. So njengebandla bangavuma yini ukuthi befake umuntu olamacala angaqedi ukuhlola e-court.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba elandela okwenzakalayo kwezombusazwe eMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo Nkosazana Patricia Moyo ohlala kwele South Africa. Unkosazana Patricia Moyo.
Ngilapha eSouth Africa ngithengisa ama-roofing sheets. Ama-roofing sheets ngitho amazenge okufulela. lama sofa lama fridge lembeda.
Yes, sizokuthola njalo ulama alarm. Yes, sizokuthola ulama alarm lokunya kusijele ngakho.
Yeni le security ama alarm system and elama cameras siyakuthengisa konke khona lokho and even ama computer angkhona ukuthi ahambisana lama alarm akwazi ukukonnectela efonini yakho ukuthi lapho yakukhona ukuzibonela ukuthi kwenzakalani kumishop yakho or engine yakho.
Akusitshela okuningi khonoko kwenziwa njani khonoko?
Silemhlobohlobo etshiyeneyo eyama-alarm system and cameras. Silamakhamera ahamba engu-8 ahamba le box lakhona. So into esiyenzayo wena ungathenga even ulapha eSouth Africa uthengele eZimbabwe, sakuthumelela eZimbabwe, sikuthumelele lo muntu oza kufakela endlini yakho ukwenzela ukuthi ubone anything eyabe isenzakala or kufamu yakho.
Ye, so kunceda kangakanani konoko ungakufakela abantu? Ufakela abantu baphi njalo kuyimalini ukuthi ufakela abantu?
Yo, manje i-catalog price yami angikho emsebenzini manje sengithazile, angazi ukuthi ngingayenza kanjani ukuthi ngilinikeze i-catalog price yami. But kuyanceda kakhulu especially abantu abahleli bengekho endlini. Kuyanceda kakhulu ukuthi ubone ukuthi izinto zakho zonke ziphephile eplazini lakho, inkomo zakho ziphephile, imbuzi zakho ziphephile.
Yes, singathi sifakele abantu abaningi kanganani njalo bangaphi, bakule South Africa kumbe baseZimbabwe?
EZimbabwe, the UK, lakhona lapha eSouth Africa.
Bathini abantu bafakela khonokho? Akusitele ngokugcweleyo.
Bayabonga kakhulu because bakubona ku-useful. Because kulezi nsuku ukuganga ngaphandle kuningi kakhulu. Kukhona ababekubona kusenzakala even bekhathana.
Ye, so ke abafuna ukuthi bekuxhume, bexhumane lawe, kumele bakuthole njani?
Ngu-071-02-076-02. No 067-217-9610. Yatholakala kuma number lawo ku WhatsApp la kuma call.
Unkosazana Patricia Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lo mculi owaziwa emhlabeni wonke jikelele uLove Moma Jaivana balungiselela umcimbi omkhulu wokuthakazelela insuku zabo zokuzalwa. Ababili laba bathakazelelwa ngabantu abaningi okumangalisayo eZimbabwe lakwamanye amazwe. Ukuze sizwe okuningi ngomcimbi lo, sixoxe lo Nyathi.
So exactly ngoNovember which is 15 which is Jaivana umzulu intending event ngoDisember ngaphesinyana ndiba 14 mina November 15 ngakho ke sike saxoxisana noMajiv ukuthi uyazi kuhle ukuthi esiphile sesizilele kuhle kanje kodwa kuna abanye abantu kumele bakhumbule abantu abadala ikakhulu abantu abadala abakuma-home ema-old folks home nema-nursing home abadala laba bagcina abadala laba basiliswa kaningo abadala laba ohlupha yikuthi bathole sengani ba-isolated babodwa nje ake sibatshengise ukuthi njalo sibatshele ukuthi siyabathanda siyabakhumbula ngakho-ke ngaleyo ndlela sasecabanga ukuthi hhayi laba esivele kwamina kona le kubonawayo benzela ekukhumuleni not an old folks home kuthiwa nursing home ekukhumuleni nursing home kodwa nye abantu abadala hayi bese sibizala entendeni ngabelivele babuye baze ngapha ekukhumuleni sihinde sizinyama sajikeleza bo-19 labo-70 abayiyo abayizo abakhulele zizwa bebangani bese sebafithazanyana kodwa njengobade sizale beharare abangane ngapha senze inye futhi ngapha eharare then kule ndlela kuthiwa yikaranda erushinga njalo kuthi kule ndlela kule ihome khona ngalo kuthiwa bangoyi-ringe old folks home sizenze inye khona ngale ngoba sebenza nabanye okuthiwa i-health aid so i-health aid yiyo engincedana naleyo home erushinga sizenzela khona okunye khona ngala kumi njalo
liyabe lilonke yini lo mzukulu wakho yini uMajaivana uzanelisa ukuthi
abuye khonapho-ke bengifuna ukukhathi ukuthi hhayi yena uyabe endaweni yakhe khona le ngasoze abuye eyabekesheya khona le America kodwa-ke sisonke ngoba i-celebration sicelebrata sonke kobulawa kuzabe umanyashi unina then eharare kuzaba nomfo wabo emnendeni umaji ngoba ukuba le minyaka engu-60 le minyaka engu-70 ha banede job ithilile sibekade njalo isizathu sokuthi sithi celebrate sijabule janqoke koloshe njengamathori inkamalo kuzenile azaba ba intention yana kokuthi the reason ngaphandle impandi yakho ngomthe buya ebuya zochiyela okhulu labo gogo isiko kodwa mari ngathi isiko into yakungamabhethu so elizalo thamathethe lethi isiko linika thina hayi likano khulu labo gogo so obuya ezoniko okhulu labo gogo kuzavunyelwa kodwa kuye ezojabula kubela ngoba funi bantu abaningi kakhulu into eyihlale incane aso sikhathi sokwenza imali aso asikwenzi ngoba sisenzela imali akulamali wenza-ke nama-corporate i-corporate ngiyazi ukuthi ingwebu nechibuku zombili zichomisile sebili njalo le-3D event management izaprovide ama-t-shirt konke kulawa-continental baningi ngaze ngibaqede
uyabe unini lowo mcimbi Nyathi
ebabale kumhlaka-3 December kobulawa mhlaka-10 December orushinga kungakumelele kumhlaka-17 December yena kafuse ekhaya kumhlaka-27 December
U-Albert Nyathi imbongi elodumo sixoxelaye eseHarare. Bathola phose amakhulu edlula amachumi amathathu amadola eMelika $320 ngenyanga abancedisa abatshayeli bezimoto ababizwa ngokuthi ngowindi kanye lama rank marshals abaphethe indawo ezitshiyeneyo lapho imijova ethwala khona uZulu kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Basebenza gadalala abancedisa abatshayeli abakhangelelwa phansi ngabantu abaningi. Kodwa okumangalisayo ukuthi owindi lama rank marshal bathola imali edlula eholwa ngababalisi lezisebenzi eziningi zikahulumende labasebenzela amankampani azimeleyo. Bathola imali esuka kumadola alichumi lasithupha kusiya kumadola angamachumi amabili ngelanga. Omunye wabasebenza phansi kwabachayeli ngumnumzana Antonio Zulu othi bathola imali ngokwabelana bengagqiba umsebenzi nsuku zonke. Banengi abathola imali le ngenyanga loba nje bethwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Bathi okwamanje kuyadobheka kancane imali kulandela okwenzakale ngesikhathi ilizwe livalwe ngci kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane lo. Kusukela ngomnyaka ka-2020 umnumzana Nyasha Mukara omemezela izimota ko-hyper enzikini yedolobho uthi ngesikhathi se-COVID-19 lockdown bahamba ekhaya bafunda ukutshaya izitina.
Yeah, and after lockdown really at this lama up in town 1 and 2s. Ama police is super. But I got to say ungcono ba. Sisebenzele company BCT Blawe City Transport so hi. So ungcono ngathi.
Omunye njalo okumsebenzi okumemezela abasebenzisa imichova enkulumane 12. Umnumzana Xolani Moyo uthi bekungasebenzeki ngesikhathi se-COVID-19 lockdown kodwa sokungcono kulezi insuku.
Kuyisa kazi wani sisebenza nzima ukuthi amapolisa abesigijimisa umbicit council but sitheze sifake i-association le-BCT izinto zayehlaza zabangcono kakhulu. Hhayi bekuzima sibili kakhulu ngoba besengifosed ukuthi sabuthazi ngathaja amadoli ebantwini ngenxa yokuthi amakhomba yomali ijwabo. For now angeke ngitsho ukuthi sowulobunzima obukhulu kakhulu because ubunzima kade sizawo sobudlulile for now ubunzima wangkhona hhayi asisoke yibona umali sa.
Umtshayeli womtshova umnumzana Nkathazo Nxumalo uthi basebenze nzima ngesikhathi se-COVID-19 loba nje bekule mali.
During i-lockdown abekunzima sibili nothi kancane kabe kunzima kakhulu because besigijima each and every minute owazi imota vele ihlala idumise egiyeni anytime yabaleka. Yabo but besebenza kunjalo kwadekade kunzima besebenza instead futhi bekule mali akusafana ndakathesi kareza kusela sindi kareza i-order siyalikhona sibili but imali akusela yinto esikhona imota seziziningi yabona yinto engayitsho nje but so far yonke into i-right asisoli lutho kuright.
Umtshayeli u-Abraham Banda uthi basebenza kahle lama-rank marshal kanye labo windi.
Nasila problem nawo amathawuta lawo sukisela sixaisukujova nini nini vele sasishiye imali leyo ngaloda umtsheli imali yakhe ngokuyisikhongo sakhe
namanje
wenzabuyisho after lockdown into esiyenzayo futhi
babiza
abadala ukuthi bezobhala nokusincedisa kunamanye amacustomer adelelayo ngabona bomashala amacustomer amanye akadeleli.
Umnumzana Magwere Phiri laye otshayela izimota ezithwala uZulu uncoma ama-rank marshal esithi ngabantu abalezibindi ezimangalisayo.
Ngamadoda alezibindi kakhulu ngoba ukuze sabuye ethawuni yibo ngoba bebisa abantu izimsipotsho bona bona bethi badala amanini abalindi selihambisa ezindla imota ziyabuya. So ngamadoda esaphila la kuhle kuhle sawuthanda futhi ongahloniphi vele eve yanhloniphanga kibo but thina sizodwa sahloniphana lapho. Ngobenhlonipho vele iveni la ungumama akungelanzi nowakho bhanxa uhlonipho vele vele silayinhlonipho thina lapho sahloniphana mina kibo ufonhlonipha ngisolilo nje ngoba mna ngiyabonga ngokuze sibe la yibo lockdown ebeisixoshele kajani but bona bakhona basimele zazisaphendo.
Owindi lama-rank marshal bathi bayenelisa ukuphila lemuli zabo loba nje sisibi isimo somnotho weZimbabwe. Abanye bathakazelela umdlalo wenguqu ungeke ubakhuthe emidlalweni yeqembu leHighlanders kumbe iBhoso emagumeni ngempelaviki. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngilaba landeli bomdlalo wenguqu lithi iqembu elimela ilizwe leBrazil yilo elizaphakamisa inkezo kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqala ngesonto elizweni laseQatar. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Sakhulayo lebuhangimoyo ukuthi abadlali abasakhulayo abadla amahabula yibo abenza iqembu leBrazil libe sesimeni yesihle sokuphakamisa inkezo kumidlalo yalonyaka.
Ngibona ngathi iBrazil ezawina. Hayi, iBrazil ilama player alikhona ukudlala ibhora, abantu abanjengaboNeymar labo Vinicius Junior.
Umqondisi weqembu leToronto elidlala kusigaba seBulawayo Province Division 2 Admire Panda uthi iArgentina lizamangalisa abaningi ngokuphakamisa isicoco.
Mina ngombono wami bonani iArgentina izathatha. Why? Because ama squad amanye ama countries Spain, Portugal, Brazil from goalkeeper usiyafika to the last striker bonke bayaziwa but ngasikhayele kuArgentina you find ukuthi maybe from abangaziwa maybe they are 7-8 ku team yonke. So I think mina Argentina yathatha because ngisithanda ukuthi ngama underdog.
UClaudette Khumalo othakazela umdlalo wenguqu uthi abagadli beqembu leBrazil yibo abaza kwenza leli qembu kube yilo elizaphakamisa isicoco.
I think Brazil singathatha ngoba sinathi ukukhayela kuhle. I-attack yabo is strong kakhulu. Bale attack is strong. Hayi Africa ish tina sasingabaphelezele Senegal singathi ukukhayela kuhle. Maybe Senegal singabaphelezele sebachiya ko semi-final.
Wadlalela iqembu leHighlanders umkhokheli Dube uthi akusoze kube lula ngoba maningi amaqembu aqinileyo kulomncintiswano.
Bakhangela ukhayela iBrazil, ukhayela iPortugal, ukhangela leGermany. Amachimaqine kakhulu.
Go live talk namhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabokuza abachayela izimoto emazweni achiyeneyo. Singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iqula leCommonwealth elikwele Zimbabwe lithi abantu abaningi elikhulumisane labo bavumelene ukuba ilizwe leli kumele libuyele kumanyanolo. Ogoba ngumongameli kwelemelika umnumzana Donald Trump uthi uzancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngo-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.